ndichikusarisai nemufaro.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-13 Mphalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu usale ebambe wangaphansi ngemva kokuba umthethwandaba uthe amapholisa aqale edinga ubufakazi bokuthi umnumzana Job Sikhala wadala icala andubana athoniswe ngomnyaka ozayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi ukuvalwa kwamanzi bekunganeno ngekhefu leKhisimusi.
Ngibona ngani sokungcwala abekhona nje iholiday abantu batholile amanzi kanti nawe mayisikhona mtyana sekathe sokukhangela.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala ezimathonsi kulandela ukubhubha izolo kwengqungquthela yomdlalo uphele oweBrazil obele mvukuzane.
Ngo-2020, iBBC Sport actually yayenza ivote, carried out a vote amongst wona lama-players engikhuluma ngawo, and uPele was voted the greatest player in the world.
Umhlabeleli wakwele South Africa obelodumo uMampintsha obhubhe ngomgqibelo ubekwa namuhla.
Ngithethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha ngibabone namba sebelandelana beyongena emotweni ngibona ukuthi ayi shuti labantu babedalelwene ngempela sebehlukaniswe ukufa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu usale ebambe owangaphansi ngemva kokuba umthethwandaba uthe amapholisa aqale eyodinga ubufakazi bokuthi umnumzana Job Sikhala wadala icala andubana athoniswe ngomnyaka ozayo. USikhala osevalelwe estokisini okwedlula inyanga eziyisithupha engathoniswanga ubesemthethwandaba izolo lapho kade kuthiwe icala lakhe lizaqala ukuthethwa. Amagqwetha akhe ahle afaka isicelo sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ukuze athoniswe evela endlini. USikhala secele ukuphiwa isibambiso okwedlula ithumi lasithupha kodwa umthethwandaba usala. USikhala uzakuzwa lamuhla ukuthi isicelo sakhe sizamukelwa na kumbe uzangena umnyaka omutsha evalelwe eJigurubhi. Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zithi amanzi empompini abengconywana ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Kodwa zithi kwamanye amalanga ziyaphuza ukuthola imbiko evela kukhansili ibazisa ngokuvulwa kwamanzi kusaselesikhathi. UGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lonobhala obona ngezamanzi kunhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngibona ngani sokungcwanyana abekhona nje iholiday abantu batholile amanzi kanti nawe mayisikhukhula mtyana sekade sikukhangelile nje ukuthi ngiyona lowo mabidi ukuphuza ikhansili ebethiwa ngafaka inotice. Afa inotice yangikhona ingaphuza ukubuya abantu amanzi bengaziwa ukuthi khona kuya nini. Bethi nabeyivuya kuseni zithi amanzi hambile kodwa kuludubo futhi eziphezulu ezimakufakwa amanotice amanzi abuya indawo lizona zingawathola amanzi sakhona kutholakala ukuthi amanzi vele sebuya laphana. So for hours amalutshana baphinde bavale ngoba kwezindawo abengakabuyi amanzi azona ezengi-shares phezulu.
Selikulungisisile yini le council yakobulawayo njalo balipha njani lawo ma-notice?
Ama-notice layo bekuthi ikakhulu bathumelwa kuma-leaders ikakhulu izakhamizi kuma-ward chairpersons kugidi lati executive council yakobulawayo ukuthi siwaflashe nje kuzakhamizi lapho esikhona kuma-squares abantu bekwazi ukuthi khona njani kanti abaningi bathola nezindlela maybe kuphuziwe abanye grant abalwa ma WhatsApp ama social media la abalwa ma phone kodwa it's not all that bad bathola nje ama notice kodwa uqhakathile ukuthi nxa bengatranga notice bayabona nje manje yini njani kasi isikhesa khulisa khulisana ngakho ukuthi abafaka ama notice ikakhulu mina njengo secretary lamazi ngiyakhulumisana nawe ukuthi ama notice abazama ukuthi bafake sase masina kodwa into abakhala ngayo bathi khona babe ngathi kwazibona ukuthi khona amazi ngale ipressure nxa bevula bavula ama lokuyijadi kule system abayisebenzisayo thina singayaziyo i-council abangeke batsho ukuthi khona kuthatha amanzi azabe nawo kuya ngokuthi bazabe bavule ngaphi ngokusebenza kwabo
nxa evulwa amanzi avulwa okwesikhathi esingakanani
njengoba ngishilo ukuthi khona kwezinye indawo kahle kahle bona sevula nxa bavula ekuseni amanzi babe after 2 or 3 hours ebebefikile emalokishini but ayisikho okwenzakalayo ngoba indawo zishiyeni kodwa all in all bavula nje okwelanga eliyodwa yikho laphana inotice ukuthi bebhale static restoration of i-water for inyanga sathu kumbe inyanga lanini babeyavula nje okwelanga elilodwa then the following day sebevala sesiyavula kwenye indawo lobantu babavuli nasithi nxa bavula ekuseni kwenza indawo bavula ekuseni khona ngalapho bavula khona efika emini izindawo eziphansi bathona bewak ekuseni avuke engekho kuhlezana iy'ndawo eziphezulu thina siwabona ngabo qhile kuhombeni ngama-2 khonapho kwakusiyisaphinda hambe
ngezikhathi ezedluleyo council yayigebha imigodi ama-borehole abantu bekhona ukuthi bahambe baye kukha amanzi imigodi leyo ilokhu ikhona yini emalokishini la masabhabha
ama-borehole imigodi leyo ikhona sibili kwezindawo ikakhulu emalokishini lamathuo phesu konkulumane umpiedla womganini ngapha emalokishini ngapha kuma-identity suburbs agebha seimigodi ethize iyo nani isiza abantu ngabe ayikho leyo mgodi laba abantu baphele nzima emalokishini abadala ikhona nje imigodi nanaqoqoqo lapha engitsho khona basaka sile ama-jojo tanks ama-NGO ihamba lifaka ama-jojo tanks yikho ngani kuyasiza ngapha isikolo kungabe zithwele nzima yikho kwamalanga nje adluleyo kungani kuyaqhamuka imikhuhlane yabo-corelodaria abantu begijima besiyesibhedlela
xa sesilanda ikhefu lomnyaka lo omutsha lizabe lilawo yini amanzi
ngisanda nje ukuthumela i-mesivo ngingani ngiyababoma ukuthi hhayi lokhu kuqhayisa ikhisimusi lapha vele ngandlanxa yokuya ilangeni lodwa manje baphosile ngani bayazama singazi kusiyafika yonaleviki ngiyiphinde ukuthi abele bekuba sikhuluma kunje kuze indawo namhla khona indawo eziningi
lo-ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala ubona ngezamanzi kwinhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekonale koBulawayo. iStudio 7 ilobele isikhulumeli seCouncil yakoBulawayo uNkosazana Nesisampofu imibuzo kodwa wathi laye usalindele umbiko ogcweleyo ovela kumanjinela walelo dolobho. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umango wemzingwane usulabantwana abangamantombazana abesikolo abazithwalayo abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili i-12 lethumi lasikhombisa 17. Leli phephandaba lithi ugatsha lwezempilakahle lwethule amanani atshengisa ukuba kulabantwana abangamathumi ayisithupha lanye abasuke ezikolo ngenxa yokuzithwala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi onogada bebhawa ama-bouncer ngesilungu ababili kade bedingwa ngamapholisa baze babotshwa izolo njalo bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ababili laba uGideon Sanyangore loBlessing Kumunda babonakale emfanekisweni wevidiyo betshaya abantu mahlayana ebhawa bethwele ingqamu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
sithanda ukulibingelela salubanani ke zalo eZimbabwe abalandeli bonke basuja 7 nabasakazi bonke siyabonga ukugqiba umnyaka omunye sindawonye lisisakazela kamnandi izindaba eziyiqiniso ke ngilethe ukukhathaza kokukhulu ke ngesikubona laphana ku-social media ama-South Africans indlela ke yaphethe ngamapoyisa amapoyisa ashaya abantu abasawayisaba amapoyisa umdasha ipoyisa azali gibele amadundu aqeda alikhafulele yindlela ke ama-South Africans afile singakho kona abangasabi ngakhona so khulu kuzayo ke kwinzalo yeZimbabwe ngonyaka ozayo ke ngikhathazeke kakhulu 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 mayizana PF izaqhubeka ibusa ke sisengozini kakhulu ngoba abalanhliziyo bahluleke ukulungisa izinto kumele ke amaZimbabwe sishukume siyeregister ukuvota njengoba ngama-holidays manje abantu abaregister ukuvota laphana ke simake sure ukuthi sazwakalisa ke ukukhathazeka kwethu ke ngendlela ke isimo selizwe singakhona ke izalo PF amalakhe inkomo labo mnankagwa ngoba beqakazelana izandla kangaka ngoba bayadla kuhlungu kakhulu esikwenziwa ke yilaba abantu bezana PF kukhulu okuzayo ke kumaZimbabwe especially ngomnyaka ozayo ke abantu baza kufa abantu bazalimala kakhulu ke nike siqhubeke sigxeke uRamaphosa size uRamaphosa mayengaqhubeka busa this and that kumele sikubheke kakhulu izana PF izigiya babulale laba if beqhubeka bebusa ke sisengozini enkulu njengamaZimbabwe
yebo sibingelele uStudio 7 kubalaleli kanye labasakazi okhuluma yimi umfoka khumala njalo ngithi okokuqala khisimo senhle ke nilonke ngokuye ngithi sekunsuku ezimbadlana nje ukuthi sifike ekuboneni umnyaka omutsha sela kumuntu okade lalele uStudio 7 sukela unyaka oqala uzofika manje ukuthi singene umnyaka omutsha sisonke singabaphileyo siloke sibonisana sinikana izindaba bese ngithi mina awukambe bakithi kuyacaca kumhlophe nje ukuthi eZimbabwe kuthi ukuthi mayingabe ufuna ukuba ngumongameli wani uphikisana lezani PF kuthi ukuthi kumele ukufele lokho akuhlungu kangakanani amazwi kaMqondisi Moyo ukuthi uye wahlaselwa ngumuntu emtshela ukuthi wena uyadingeka eZimbabwe ngenxa yokuthi nje umele iRepublic of umthwakazi Republic Party so into nje ayifela awubakithi bazi kwababuhlungu ayi lizwe laseZimbabwe bese ngibuya ngitsho ngithi nangubaba okhuluma uyazwakala ngezwi ukuthi usengumuntu omdala okhuluma ngomalakhe inkomo ithi ngikuphendulele baba umalakhe inkomo angekayekele ukuthi akhulume athi yena konke kuhle ngoba uyadla kuzani PF angithi bayadla laba bantu labo belief gawule uJoseph Chuma abantu bakithi abavumela into embi into esingayithandiyo ukuthi bona mabefidwa thina singafidwa bona bese bebona kungcono sekufanele ukuthi bavumele yonke into esiyibona xa ungabe umgwaqo unjeyana njenga futhi ingabe sisambalela mhlambe ngithi uFalls Road ungcono abathathe uTsholo Road yona lo hamba ngaye ugawule thathe onkai road labo matopo ngale bebona ukuthi kwenzakalani kodwa uthi umongameli wethu uyalungisa elungisani umgwaqo ugcwele amagodi asazi Zimbabwe
ngiyalibingelela futhi njalo maNdebele bantu bezindebele lizi ngiyalicela lonke bantu bezindebele bambanani chiyani ukuphunguba lokuyiziqhuku ukukhozi ukukhangela khona ngapha iqiniso sibili ukukhozi ukukhangela khona ngapha loba ngilile isangoma mina siyangitshela ukuthi ukukhozi ukukhangela khona ngapha ngokuya kwesikhathi kwaye kulo President Robert Mugabe wayesemashoneni uMnangagwa beseduze lobandla uMugabe kodwa wabona izikhiro zonke zikaMugabe uMnangagwa wahluphini indaba nanzo namhla eMidlands kokule ndaba right baba Obed Mbeki nguwe kathesi lapho oseduze and isangoma siya kutho sikuqondi nxa ukwanisa ukuziphatha asize ngithi hambe kula lo Mnangagwa kumbeni hambe utinti kodwa isangoma sikhuluma sokuthi ukuthi hayi Obed Mbeki kangile lapho siyacela ukuthi impilo yakhe ibeni siyacela ukuthi uziphathe lapho uhamba khona siyacela ukuthi ungabuphonga ukuthi imgani yonke yakuthatha baba Obed lapho sikhangelane lawe njalo siyacela thina bonkobo omqondisi nobabizithi ngoku MRP akuncedi i-opposition ngayibe khona kwaliwa ngokuthi ibe kuhle sili kodwa lapha madoda alingeni la lizakhonkotha lize liphale lize life kubuye abanye bakhonkothi baluphale bazibaphi bahle bambanani lo ndoda lo usendelanduze lo ndoda lo kuthiwa ngoku and undoda lo uzalisiza ngokuya ngokuthi alokho ngogawule wonke wotona ngochuma konke laba akulali into lapha labana ngokunye nje lakho okuyimizwane njengokungopopi lakho okukhonkothayo so linazwendelani duze lobaba labo labo bogawule bakhona futhi zamanini ukuthi abantu benzeni likhangele laphana kobhedi lapha yikho lapho esesikhangele khona nxa sikhuluma ngemadebeleni and isangoma sikhuluma nsuku zonke ikakhulu mina esami mina ndilala hlala kashiyana le madebeleni lenze emidleni kodwa hayi siyatsho uMnangagwa sasikhuluma njengakhonokho kathesi sesikhuluma sithi mina wayo siqonda wena hayi mina bengingasikeli bandaleni ikakhulu lezanti ngoba bengingela la ndaba lakho lokho kwama okwembuzazo kodwa maye izangoma ziyabe zinjila mina ngikhuluma nje ngosamanje nxa lifuna ukundinga hayi mina liyangithola sibili liyahamba emoyeni khona phela kwansi ukungithola ngoba ngikwansi lami ukuthi publisher but izangoma ziyabe zikhuluma manje ukuthi ah ngokuya kwesikhathi upresident uzaphuma emadebeleni nami ngakhangela shuwa yeyi ngabona inkosi iyangitshela sho ukuthi hayi obhedi bofu akuzeke kuthiwe kusasa akuzeke kuthiwe khona umnyokozayo hayi ngokuya kwesikhathi
Studio 7 ngenjani yabo umsebenzi omuhlulu wenzayo okhulumayo ngumangena usenyama yendlovu efountain sibonga umsebenzi eliwenzayo losizwe elincedisa ngalo abantu nxa abantu bekhalazile umangena ongumbhishophi lebandla inkonzo yezimangaliso zomusa wenkosi Church of God in his umangena ucela abalosizwe abalesifiswa ngoba bafuna ukwakha ibandla enyama yendlovu lokudrila umgodi ukuze bancede intsha losizwe khona ngale enyama yendlovu efountain village sicelisa uncedo lokuthi nxa sengathola imali yokudrilelwa umgodi sifense le ngadi yokuthi sincedise intsha ekhona abakhonzayo labangakhonziyo ukuze sizame ukukhupha izidakamizwa emsebenzini sikhuphe ulutsha lusekusebenzeni imisebenzi yezandla ibandla liregistered ngaphansi kwenhlanganiso ye-National Association of Christian Council Churches udirector wakhona engubaba uKhumalo uProper Khumalo uchairman wakhona engubaba u-Edson Moyo Mangena yibo abafisa ukusihlungula inhlelo so izandla zifitshane kuyikucelisa uxhaso ukuthi nxa lungatholakala lolo xhaso kwangaba lobubelo inkosi ilibusise siyabonga ama-well-wishers they can contact ubaba u-Edson Mangena inamba 0712038839 noma 0776445500 inamba yeZimbabwe sicelisa izandla eziphayo ezilonceda siphakamisele intsha ngegama lika Jesu Kristu siyabonga amen
lathi siyabonga lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kwezemelika abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala izimathonsi kulandela ukubhubha izolo kwengqungquthela yalomdlalo uPele oqembu leBrazil obele mvukuzane uPele elokuzalwa engu-Edson Arantes dos Nascimento obele minyaka engamachumi ayithoba minwembili 82 wakhokhela iqembu leBrazil kumidlalo yenkezo yeWorld Cup kathathu ngomnyaka ka-1958 1962 lo 1970 lelilizwe lathatha linkezo uPele waziwa njengentshantshu engasoze yadlulwa ngomunye umdlali emhlabeni jikelele sixoxe lolandela ezomdlalo wenguqu umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
Ya mina ibizo elithi Pele okubuye engqondweni yami yinkosi yenguqu ngoba uPele ube ngumdlali omangalisayo and uqale ibhora at a very young age of 15 and ngumuntu owaphumelela kakhulu wawina ama World Cup and ngumuntu odlala umuntu olebe leskill lesiyane sokuthi vele abaningi namanje lokhu bemhlonipha nguye singathi bathi greatest of all time igoat abathi imbuzi ngesakithi
abanye bathi lanxa uPele wenelisa ukunqoba kunkezo yeWorld Cup kathathu izinga lokudlala kwakhe alisoze lifaniswe labanye abadlali abafana labo Messi labo Ronaldo uthini wena ngokubona kwakho
idebate yona le ukuthi odlale udlula abanye phakathi kukaPele Ronaldo Messi lo Maradona idebate vele abathandi benguqu abahlala bedebate ngayo and I'm sure idebate ezoba khona kakhulu since uKing Pele eseshonile. But asikhumbuleni ukuthi ngo 2020 iBBC Sports actually yayenze vote, he carried out a vote amongst one of the players engikhuluma ngawo, and uPhele was voted the greatest player in the world. And I'm sure iFIFA layo yamvotela ukuthi was the greatest player of the century. Now I'm talking about the 20th century. So yeah, I think hands down bangakhuluma abaphikisayo besithi kulabo Messi, labo Maradona, labo Ronaldo, kodwa uPhele ebantwini abazinguquko abalandela abalandela abayilandelayo balandela the way adlala ngakhona during his years, hayi bonke bakutshela ukuthi laba abanye ababoni lutho kuphela.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo, umlandeli wezomdlalo wenguqu, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seVirginia ngapha kweMelika. Umuyi obe ngumculi weSouth Africa uMandla Maphumulo ubesazakala ngokuthi nguMampintsha ukhangelelwe ungcwatshwa lamhlanje eDurban ngemva kwenkonzo yesikhumbuzo equthwe izolo. Abanye abaculi bakobulawayo eZimbabwe bathi baqoqe umcimbi ozaqutshwa namuhla wehola elilodwa okukhumbula uMampintsha, yena wake wethekelela kobulawayo eZimbabwe ngomnyaka ka-2015 leqembu lakhe ele-Big Naz, lapho abahlabela besola udlakela lokukhethana ngemihlobo eSouth Africa. UMampintsha obhubhese leminyaka engamachumi amane lambili 42 uthiye unkosikazi wakhe uBongekile Simelane owazakala ngelokuthi nguBabes wodumo lengane yabo uSponge olomnyaka owodwa wokuzalwa. Ake sizwe amazwi kababazala kaMampintsha usekaBabes wodumo uBishop Welcome Simelane ekhuluma embuthanweni wayizolo.
Sihlale kahle nomkhonyana beno bes bahlale bahlale bancinzane bakhwephane ngithethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha ngibabone namba sebelandelana beyongena emotweni ngibona ukuthi ayi shuti labantu babedalelwene ngempela sebehlukanise ukufa. Umkhonyana noko ngiyabonga ngoba ungishiye nomzukulu niyamazi uSpongebob SquarePants.
Lawo ke ngamazwi kaBishop Welcome Simelane. Abahlabeleli beZimbabwe labo bathi balahlekelwe ngokubhubha kukaMampintsha. Kesizwe amazwi omculi weZimbabwe ohlala kweLebotswana uErnest Sebata kungxoxo wayiqhubela osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sawubona dadethu, ngiyabonga ukuba sibe sixoxa ngaleli qhawe selilele. UMampintsha ukhanya ube yindoda eka dizimisele endabeni zomculo njalo bene influence ephezulu sibili. Ungakhangela noma uzwe imbali yakhe lapha aqala khona uyezwa na ukuthi indoda eyayinekhono elithize sibili okuchuthi khona kwamanje i music fraternity ilahlekelwe kakhulu indoda eka dizimisele ngomsebenzi wayo. UMampintsha umculo wakhe waguqula into eziningi kakhulu. Ngiyathemba kungasiMampintsha abantu abanjengabo Babes wodumo angazi noma ngabe siyabazi, ngoba waba nesandla esikhulu kakhulu ekukhuphuleni igama lika Pepsi Dumo njalo ne genre akade eidlala igomo ngesikhathi bengakabuyibo noma mpintsha yayingadumanga kangako noma yayikhona but yayingadumanga kodwa ukubuya kwabo babuya baba nalokho okuthiwa i-game changer ngesilungu kwazwakala bona ungakhumbula ingoma eyayithi umlilo owe-big nazi ambona ukuthi ukhona ongayaziyo ngilethemba lokuthi yaziwa zonke indawo so iqembu le-big nazi sibili linayo umampintsha la libuye kakuhle kakhulu ngakho lakhona manje njengoba selilele iqhawe kubazwile lezikhulume esikhumbuzweni sakhe namhlanje bemkhuluma njengeqhawe leliyana elikade liphethe sibili indima ephezulu endabeni zomculo noma eseyedwa nje wawubona ukuthi elakhe igama akalilahle wawubona ukuthi akusokuthi umkhulu kuphela ngebig nazi yena umfoka amaphumulo obemkhulu kakhulu kuzo zonke izinto zomculo ayezenza konke ayekuthinta nje kwakusiba kuhle le influence yakhe ebaculini iyakhanya iyazwakala njengoba ubona kuvela abaculi abaningi abazama ukwenza istyle esicishe sifane nesi ngangimkhangelele phezulu le nganginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngingayafika la akukhona noma singakaze sihlangane like okwamehlo kodwa ngangihlala ngimbona nje laphana emculweni ngangivuma ukuthi ngelinye ilanga ngizake ngihlangane laye sixoxe maybe senze ubunye thizeni sisonke but hayi impilo usungafisa ezinye izinto kugcine kungenzekanga ngoba indlela omunye lomunye kulalapha ephelela khona iqhawe lizalala ngokuthula umuntu okade izimisele kakhulu emsebenzini wakhe indoda ekade izimisele kakhulu lasemndenini wayo uyabezwa izikhulumisa ukuthi umuntu okade izimisele kakhulu ekwenzeni lekukhuphuleni abanye abaculi ya lapha ngiyabona ukuthi silahlekelwe sibili ngumuntu okade sazokuba negama elidlulelelo afe eseyilona ya
foka maphumulo kuthiye igebu enkulu ebaculini nje bonke abakade bekhangelele kuyena nabalandele bakhe so ngithe mndenini wakwa maphumulo abakhali bodwa sinabo baduduzeke iqhawe lilahlekele thina sonke siyabonga
Hayi siyabonga Ernest Sebata hayi kalale kahle uMampintsha ye wesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje sisithi ke olifisela ke umnyaka omutsha omuhle inew year ngesonto imi ke uChris Gande nxa ke silingezwanga indaba zethu liyakwanisa ukuzilalela njalo ku www.voaindebele.com happy new year zimbabwe siyodibana ngomvulo